sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lijono njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngesonto mhlaka 19 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje kungcwatshwa unkosikazi Thokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F.
Ibandla leZANU-P F likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo eliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emerson Mnangagwa anqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kat Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-P F zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayelikhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi enziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character. A devoted Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-P F umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F lakuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma kade sindisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ekhophakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza futhi sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lasephathini. Ubelwisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhona engikutsho ukuthi kwisisekelo sombuso uMathuthu lapho babekhona balwisela kakhulu ukuthi omama babekhona kube la ikota yabomama lyane edalela ephalamende abangena bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama uMathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwaba umama uMathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe National Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebuyile kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili, mama uhlonitshiwe sibili kakhulu. Babuyile abantu ngobuningi babo, umsebenzi waba muhle. Lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi nyamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa labemuli. Neqiniso sonke umuntu ukhanyesile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obese saba uNkulunkulu bekhonza umama wengumsabatha kodwa lanxa ukuthi singapha emsebenzini we omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe mabezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yibaba abayikho khonoko abayikho khona ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elukulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungiseli nabo okunye okuningi abama bakulungiselayo omama Matutu abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayishiya beyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamelele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi leleni.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezano PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 esecholojo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla lezano PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba we Constitutional Court kusasa kutaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu elizakwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Luke Malaba ngeviki epheleleyo. Umanyana weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo lo baba uChuma.
Ngiyabonga ngokuthi
ye baba Chuma siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba Dube.
Yes,
njani nonke Makhumalo njani mama?
Ikhona mina yothi njani bani?
Hayi
yes. Yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Sile sitshake udaba lwethu baba Chuma liyayethula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi khona wafakwa ngawo umthetho wangibona obana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bezanu-PF nabameli be-MDC Alliance nabanye ubana bebonisane ubana into meyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ukuhlolwa bona uzahlala phansi sokucula leyo ndaba ngakube lathi ke ebandleni ukuthi amaqeda yethu ayenza kuloku owayephawuliwe ubana kumele kuyenzakale.
Cela ubambe khona lapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho so ungathi ke lina lifake njani khonokho?
Hayi lathi ke ibandla le-MDC Alliance elikhokhela ngubaba ukadlamisa amaphepha amaqeda yethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abekhona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okuwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifundlana kubandla lezampilo.
Oh well kina into esikhangeleyo yodwa njengoba sasithile asikanti esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngisitsho mina ngisithi kona nxa usiye emthethwandaba ungenabufakazi obugcweleyo umuntu uyaphuma afike embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto epoint outayo umbulele uyaphuma nje umuntu azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show ungavele uqalukeze ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyakuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi ngilubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye siyokuyo Makhumalo kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje sasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhona kho
lodaba olukhona lapha thina esikukhangile ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho siqede ukhetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-V11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyesi anapha ama-results i-5 days lezi zingedlu sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ungavele uphantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazinombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhulu makhumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke uzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa ilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwa noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho ma
masibili hayi nawe ukuzaphuma impumelo ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlifana sesintshontshelana sibulale isaza yabantwabethu
ye siyabonga kakhulu ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph Chuma olelunga lebandla le-ZANU-P F lo mama-ke uThabiso Khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli be-ZANU-P F zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and scepticism, and whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Kulokhu esisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lo mehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweleZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane ubexoxa lomavela simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelo kubula kangelo koko vetu
zingachona njani zilo mudle uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini nehlanhla ngoba lo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhilelene khona ngale kwele Botswana lezi ke zingcwethizwa amasiko esintu baba Sibanda lo mama ke uMadube nyali yamukela kambe
siyabonga kakhulu siyabingelela Dube
siyabingelela abalaleli
yes sicasa ngawo Madube umazakhela kuyini
umazakhela ngokulwazi lwami ngumama lwana oyakwanisa ukuthi omunye angayendi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokhu ezala kuphela abantwana bebuya ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isite sokuthi ahambe ayekhatshana yenda obaba bebelokhu bebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula siza kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzanqonda isitshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
tshisa
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanda umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha-ke uMadube ngumuntu lwane wabehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahlafuna ukuba ngubaba womuzi acine ezihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungubaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lo kuyanata amatiye besiyaphekela kuthi uphikele kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontroller ebefuna umuntu abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khona kumadube ukuthi ulo mama onjalo
omama banjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana bazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okokwabuyayo kwabo 50-50 silabane bethu abehlule ukuthi emzini wakhe abe le-50-50 acine sehlukana lo mama kumbe ubaba behambe imchiya engamthiya umama asalale ngumazakhele ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguye okusteringi yokhontrola yonke into akulaba bomtshela okokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyentamba ma omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zalutho
akusiko kundinda khonoko ke thisa
ye ngoba banemakhona phela Dube kumele kunanzelele labo mazakhela kawafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe awafuni ukuhlunyezwa yindoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bangakhangela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezongenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe yikuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikho akwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisonhlamba yini Madube
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngikulibona kwami asonhlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwo angacina esilida thiwe enhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singabhala khonapho-ke tshisa wena ngokubona kwakho asonhlamba
hayi asonhlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho-ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ilihlamba asonihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokhu akufisayo yena ngokwakhe ukuze-ke empilweni yakhe ahlale ngothokozi le i-happiness yeqakathekileyo empilweni
ciba khonapho-ke Madube
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhuti uChisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunde okuningi from i-studio 7 ngiqalisa kuhlelo lwenhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga Chisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile lilene uMadube lezi-ke zincwedi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni nenjabulo ngumthembo sithemba ukips Dube
ilaye
sike sizwe-ke uMike Hobe uhlelo lwabatsha
ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje sibe le nhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalwane sakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship sithethathi kefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe siza ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu masihambeni kuye siyeze okunene mamkhisi unjani
uyaphila wena
ayiphilile ngiphilile siyakwamukela kuhlelo lwabo sakhulayo
ngiyabonga kakhulu kumnandi ukuba kulolu hlelo
thank you so much so mamkhize angitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu
wow 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 uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa ngiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa ngiqala ukufika emhlabathini waseMelika ngafikela eChicago eChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana kaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track okusho ukuthi uhambo lwami belizongilola bizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozobangcono kusasa nebhizinisi lami ke kwezokuhweba kuthutha kumkhumbi nakanjalo emanzini so bengidinga namamaqebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibusiness lami ngilenze lithuthuke ngilenze lisimame libe ngcono and ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho yebo bengilindele ukuthi ibusiness lami amaqebo engizowathola lana ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibusiness lami bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona wazuthi ngixhumane nabantu base-Africa abahlukile bengingakazi ngize ngihlale nezizwe zase-Africa ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena
uthola ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe
Yes, kwi cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade mabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya befisa ngathi nabo ade bekwazi ukuyovota. But kade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlawumbe lokuxoxa la izizwe zaseZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lolu iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi infrastructure lokho abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implementa hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani when you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga
ngani sisho kanjalo
There's if there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa I'm they giving us the tools
awuthele ukuthi ufunde izinto ezinjalo
Okay so for example given the business and entrepreneur track and what we did from week 1 was to break down our businesses so they said to us Sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le i-business yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoxazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved. Is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hi, lami sengifuna ukuqala i-business. Lami sengifuna ukuthi hi, maybe I enter into South African markets
yeah.
or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe.
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu base Zimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumake obeke ixoxalo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela leadership program yekwamanje ke sithale ke ezokholo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuloba kwaMvangeli uMateyu sahluko sesihlanu ndima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana abe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya, uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga, uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise, baloyise, badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, loNkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ukulunga ngumuntu ozitshela ukubana impilo yakhe ingaza kibe yimpilo epheleleyo xa ingasenzanga ukulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni, ukwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ubana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde usiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubadlulela abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, giba inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathula manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ungcwatshwe lamuhla emathuneni e-National Heroes Acre. Ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwabona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Dilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.